Ukubona lapha mfethu ukuthi nya lapha umzamo ongakwa ithatha isikhundla ka iminyiro patinkazi wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeneyo lalezi zazisenziwa mbaba umgabe into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba umgabe wayehlala esemdedeni phapha ehamba esiya kulo zonke nje zonke indawo lapha ayebizwa khona ungenanitheleli ezingakathi kutheli ezibeli ezibuya elizweni lethu so kanti okwakhathi esiwinza minza mnakakwa senginye sihamba ukwedliwe wafunga umgabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajetshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalinto abangafuniya lona kumbe sengiyisela bona okwezikhwama zabo into zakhona ezihlanzekwayo asiyozinto eziletha isithelo kwizwini lezimbabwe
uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagesi esilela kangaka elizweni siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba le nkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo kukhona ongakuxwayisa yena ubaba umnangakwa khonapho
iqiniso yokuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini ubaba womuzi kasuke asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokutshengisela ukuthi ubaba wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziweni abanye emongameli kwakhona into yamagesi vele into yamagesi ihlupha ngokuthi yena ubaba umnangakwa nguye wayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagesi lemakhaya lemadolobheni izibhedlela izalungisiswa izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ekhulile esiqondane le indastry ngamagesi ngaye ngomunye umuntu olothando labantu bakhe lezweni lakhe athi zahlala phansi alungisise leyo idaba idaba inkinga leyo yamagesi hatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphamba mthuzi kakhulu
suka lapho umnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States uqakatheke kanganani lowo mhlangano
ikubhekaphi sinthi laphana ukuthi umgadi wayesingabiza kuzonke indawo lokho kuqonda khona lekhathi ndethu umhlangano lo ukujetshwa lokho okwegini lokho vele akusizi lithi lapha ezimbabwe u-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito naye kumbe ngithiwa khona ukuqonda lele mhlangano ekhumuni yethu kumbe singathi sade kumbe i-EU lapho umhlangana khona mhlawumbe umhlangana khona abayama akuncedi lito akulanto esingathi impilo zithele singazizwa khona ngibona ngathi mina yakhe umkhulu welizwe umongameli welizwe ucedha isikhathi sakhe udlalise imali ezimbabwe.